Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 13 Mpalakazi 2021 Mokif Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Usumela Dube umanjinela omkhulu wakobulawayo sasekho.
Imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu.
Inhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chazise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 kuwonalo umnyaka.
Amanani kakhulu
bayangefana kubandla elibusayo okudingwa inkokheli entsha.
Kuyatshengisa ukuthi idemokhrasi kayikho vele kuzalo.
Bakhala abantu abaningi ngokubhubha kukaNdumiso Gumede ubekhokhela iqembu le-Highlanders.
Lo muntu wane engamelela ukuthi azange athathe esingumseni from Zifa.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Usimela Dube umanjinela omkhulu wedolobho lakobulawayo kaSekho. Umnumzana Solomon Mkuni umeya wedolobho leli uthi uDube udlule emhlabeni namhla ekuseni. Umkuni kavezanga ukuba ubehlutshwa yini uDube ubeseneminyaka yokuzalwa engamajumi amahlanu lasithupha 56. Beselesikhathi ekhokhela uhlangothi lwabomanjinela kudolobho lakobulawayo. Umnumzana Mlandu Ncube umsekeli kameya uthi bakhathazekile ngokubhubha kwaDube olandele uNdumiso Gumede.
Idolobho lakobulawayo liphakathi kokulila lililela ubaba uGumede kusuke kwehla esinye isehlakalo esisiphethe kabukanzima. Siyamukele umbiko obana umanjinela wethu ubaba uSimela akasekho. Ubaba uSimela imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu ngokusebenzela ubulawayo njengomanjinela obeselesikhathi eside sule sisebenzela idolobho njalo engumuntu ozimiseleyo sibile edabeni lokuqeda udaba lwawo lohlupho lwamanzi. Ngitsho nje le infrastructure yonke nje sibuhlungu sibili njengezakhamizi zakobulawayo. Njengomsekeli kameya wakobulawayo sithi hayi dudu kumdeni lezi zalwane zonke zakobulawayo. Sithi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthethe, kodwa hatshi lihambile iqhawe. Kunzima lokho ukuthi kusikwamukele sibili.
Umlandu Ncube umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubexoxa leStudio 7 eseCity Hall. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose amajumi amathathu 27 babulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Kwathi bedlula inkulungwane ezimbili bahlolwe batholakala bele coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi sekulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,967 asebebulewe umkhuhlane lo kusukela ngombimbido nyakenye. Uhlangothi lolu lubika njalo ukuba abantu abedlula izigidi ezine sebehlatshwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abafika izigidi ezintathu sebehlatshwe yesibili. Uhulumende ukhuthaza abantu ukuba begqoke ama-mask, begeze izandla sonke isikhathi njalo bengahlangani labanye endaweni eziphithizelayo. Inhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chazise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 kuwonalo umnyaka ukuthi benelise ukuvota. Umabhalani kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana wethule umbiko enkundleni yobulenjini eTwitter esithi amabandla aphikisayo ehluleke ukuqoqa inani elikhulu labantu ukuthi libhalise. Okusolwe ngabaningi besithi kufanele inhlanganiso yezethu kanye lohulumende bekhuphe ingxaki ezinqabela abantu ukuthi bebhalise. asinelisanga ukukhuluma lezethu ngalolu daba. Usithandekile mhlanga weStudio 7 uqoqele umnumzana Nkosikhona DBD isikhulumeli somanyano wehlanganiso eziqhuba umkhankaso wokuthi abantu bebhalisele ukuvota ezigabeni zemathebelileni lakobulawayo eye ekhaya vote 2023.
Njengehlanganiso sithi ama-numbers mancane kakhulu ngombono wethu ngoba siqale ukusebenza emonth ago ekhaya vote. So sesizama ukuthi sibonisise ukuthi i-2000 nakulilizwe lonke laba esibarejistileyo abarejistwe abanjengama-coalition members ethu. Hhayi inumber leyo incane kakhulu kithi ngombono wethu esikufisayo ukuthi ngabe siyakwenza lokho online njengoba kulama-COVID restrictions, ize-office lonke ivaliwe lakathesi. So besifisa ukuthi ingabe kuyenziwa online njalo sinikwe i-breakdown yokuthi nge-province kula bantu abangayo kuyezothi lathi si-verify sibe nendlela yokuverify njengo abantu abasebenza ekuncediseni abantu ukuthi babhalise ukuvota.
Lizaxoxisana leZEC ngalolu daba.
Sizaxoxisana labo kakhulu maduzane ngo-January lapha ukuthi sizwisise lathi njengama-stakeholders ukuthi abarejiste kuma-province esisebenza kiyo North, South, Bulawayo bangaki njalo lathi bese sihlangana nje coalition sibona ukuthi abaregister abancedisa abantu ukuregister ngabantu abangaki silathi sibe le ndlela yokuverifya kusiyaphambili sesifundile khona lapho siyaphambili sebe siverifya updater continuous kuma-social media platforms ethu kwenzeka ukuthi kwazakale ukuthi abarejistileyo ngenyanga engaki abangaki ade bencediswa yekhaya vote.
Kodwa likhona inani elingathi ye leli sileqiniso lalo ukuthi abantu abangaka ababhalisela ukuvota kulesi sigaba.
Ye thina kathesi like njengokuthi kobulawayo kule ndawo eyodwa kuphela ukubhaliswa khona ukuvota. So namhlanje besikhakuletha lathi njenge-coalition ukuthi abantu esabahambisayo even ngeshatu kubhasi yethu ukuyarejista ukuvota abantu abangaki barekhodwa ngayo. Kulamanye ama-coalition members futhi ade bevele nhlelo zabade bezenze ze-voter registration. Sesizama ukuthi sikuhlanganise ku-information kwakhona sibe lakho ngoba i-2000 le incane kakhulu ngombono wethu.
Ungasitshela amanani lawo?
Hayi sizalitshela mna sesiwahlanganisile sibone lathi kuqanjwa namuhle ukuthi kule 2000 ilizwe lonke for the whole year. So lathi sesithi njengenhlanganiso sizabe si-updata ama-stakeholders ethu ukuthi sesifike ngaka njalo sizahlalisana phansi nezeki sikhulumisana ukuthi hayi thina abantu esibancedisileyo lapho. So lina njenge-province akobulawayo kulabantu abangaki njenge-province ema-North kulabantu abangaki lase-Mat South. Maybe ngumbe neqiniso asazi.
Lo ngumnumzana Nkosikhona DBD isikhulumeli senhlanganiso yekhaya vote 2023 obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Baningi abasakhulayo kwele Zimbabwe abangele msebenzi njalo abangavotiyo. Okwamanje sebelungiselela ukhetho oluzayo belambile. Into selizindaba yeStudio 7 uEsther Jesus Banda uxoxe labatsha abakumabandla atshiyeneyo ezombusazwe kwele Zimbabwe.
Akucacile sobala ukuthi abantu abamingaphi kwezombusazwe. Iningi labo likhala ngokuthi lancane liyabe lifundele imisebenzi eminingi bathi bengagqiba izifundo bangayitholi imisebenzi. UNkosazana Nompilo Dewa ngumgcinihlalo wabatsha kubandla elibusayo leZANU PF osiwundula eNkabazwe.
Mina ngiliyuthi iZANU PF esigabeni kurayithi. Nakathesi kawukho umsebenzi sikhuluma nje sihlezi. Sithi sicela nje imisebenzi into nje esingayenza nathi sihlezi. Hayi amabandla kangiwadi.
Okay.
Ngihlezi nje lami khonapho kuZANU PF ngibambelele khonapho. Nanxa nje into yakhona isenzakala nje sikhangele nje lalapho esihlangana khona nje singamayiti singabadala hayi sikhanya siyinamba eningi kakhulu siyawina. Amanye amayuti nje ngingawatshela ukuthi kunjani ukuthi sicelacele nje izimali lapho esingazicela khona khonapho ebandleni lethu lathi sizuze ukuphumelela nje ngokunye sithole singakwenza.
Umnumzana Mike Suku webandla le-MTC Alliance koMadinga Village elowagweru uthi eleZimbabwe selibhidliswe yiZANU PF.
Lilizwe lakithi leli selimimanzonzo leli belilizwe elihle kakhulu lapho sikhangele ukuthi ngesikhathi ubaba uTsvangirai eqala into zepolitics years besithethi lilizwe esalithuthukisa libe lilizwe elihle kakhulu kodwa eyi so far nge-development vele eZimbabwe lapha ngathi vele kakusela. Ya ngoba sikhangele ukuthi even lama-MPs ethu ama-MDC ama-councillors ethu ama-MDC angaba lama-proposals ale-development ayakrashwa. So end of the day time akulanto ephumayo.
Iba ibandla lezanupf lisemkhankasweni wokuhuga abatha emaphandleni ukuthi bangene kulelo bandla. Umnumzana Lloyd Dube uleminyaka engamashumi amabili lanhlanu yokuzala 25 ngomunye wabasanda kuba lilunga laleli bandla kulo umkhankaso.
Hayi ngikhona ngene kathesa ngabe ngiyekho esikhathini. Hayi lami ngingenile ukuthi ngcele lamiswa ngazo ukuza phuma kunezo. Ngakhuthaza nje ukuthi nxa singathola okunye nje okwenza njeni okunye singathi okungakwanzi ukuthi sithole ukuphila. Njengamayuthi kuze ayathe sibengela nje osebuyile noyi enye uyiphayi phakathi kokuphila. So bona bayoqala ukufika ngathi starting sizosibonela abakhulu ukuthi bakwenza ngezandla.
Abanye abasakhulayo bathi kukhetho luka 2023 kuzaba lenguquko njalo ibandla eliphikisayo lizanqoba liphathe ilizwe. Omunye wabo ngumnumzana Adonis Sibanda, umkhokheli wezabatha kwe-MDC Alliance esiqintini seGweru District.
Mina ngu-MDC ekhokhelwa ngubaba uNelson Jabisa. Into eyenzakale eZimbabwe zinzima kakhulu and zisa ubuhlungu ngempilo esiyiphile eZimbabwe. Njengamayouthi thina besikhangelele ukuthi njengesithembisa sithengisiwe last election sithengiswe ukuthi kule msebenzi esayithola kuzaba le creation of employment. Sithole ukuthi kakula sesize siya ku second election kungela ufezeka kwemisebenzi eyayidingisiwe. So sebenza ama-election azayo sikhangelele ukuwina ngendlela esebenza ngakhona nzima ngakhona labantu phandle sebezibonele and bayakhuluma ukuthi next election labezanu benje sobasithembisa ukuthi sinabo bazasisapota.
Abanye abasakhulayo bathi kabangeni kwezombusazwe ngoba amabandla akhona akaqondakali njalo akameli izizwe zabo. Umnumzana John Dlovu wesilobela kule minyaka engamashumi amabili lantathu 23 years yokuzalwa ngomunye wabo.
Akula party esimelayo njengabantu besindebeleni yazi wonke sebehlulekile ukuthi bamele thina esikubonayo njengesizwe sethu sesindebele ukuthi sifunani. Abasimeli yonke into yenzelwa khonale phecheya eHarare. Isosa kwami ngangilikhangele la maparty wonke akhona la angiliboni ngenxa yokuthi akula muntu obuye sithi umndebele oyi-youth sizamenzelana.
Iningi labatsha lijalelayo intukuntshu yokuvota kukhethwa eZimbabwe ngoba amabandla akhona akalasikhathi labasakhulayo. Abanye njalo bathi kunobandlululo olukhulu ikakhulu ekuncintisaneni ukuthi labo bathole izikhundla zaphezulu kulawo mabandla ikakhulu kwabasakhulayo besifazana. Bathi kuba lokulwisana kubangwa lezo zikhundla okugcina kubangela ukuba bengakhwabithi ukuphatheka kumabandla ezombusazwe njalo bengazihluphi ungena babe ngamalunga kumbe bavote. Ngimele Studio 7 esilobela igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa lamasotsha namhla aphosele intuthu ekhitshayo abantu akade betshengisela emigoqweni bezama ukuyafika esigodlweni sikamongameli lukhulunywa ngokususwa lokubiselwa esikhundleni ngomkhokheli welizwe umnumzana Abdullah Hamdok. Bathi akuqedakali okwenziwa nguHamdok lebutho. Lokhu kubikwa yi-Reuters News Agency. Kumemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika loba bebalutshwani abahanjiswa ezibhedlela nxa kuqhathaniswa lokwenzakala uma umuntu ebanjwe ngumkhakha owe-Delta. UDokotela Rochelle Beleski, umqondisi wohlangothi olubona ngokuhlolisisa imikhuhlane uthi kula bantu abafika phose inkulungwane ezilishumi 9,000 abangena ezibhedlela ngelanga kwele Melika okumemetheka khona umgaga we-Omicron. Uyaxokozela kubandla leZANU-PF okukhethwa khona inkokheli entsha ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo langomnyaka ka-2023. Kule mibiko ethi ziyakhala izibhakela kwezinye indawo ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwezabelo lezigaba kubangwa izikhundla. Kodwa ibandla elibusayo lithi luqhubeka kahle ukhetho ngoba abantu bazikhethela abantu ababafunayo. Kambe lukhululeke kanganani ukhetho kubandla leZANU-PF? Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxa lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Uchuma usungula lingxoxo.
kuhambe kuhle kakhulu asizwa ngodla ngodla obunenyo ngayizakala ngoba phela into akwazi ukuthi into zepolitics lezi it's all about power omunye umuntu angagcina esayisele power at whatever cost and whatever means kodwa kumele ngithi masinyane ngibonge uZulu wezamithi wefithi bami bawejimise nje ubuhle kungela ngidla ngidla obukhulu kakhulu yesizwile lapha nalaphana into ezinjalo ziyatholakala mthembu kodwa okusalayo the overall picture is that izamithi carry the day abantu bethu bahambile bayokhetha abameli babo ababafunayo
ye babuncube ubona nzani kukhululeke kanganani nxa sikhangela ukukhetho lunje
sikubona kusenzakala lapha babudube akumangalisi kuyatshengisa ukuthi idemokhrasi kayikho vele kuzalo njalo ayisiyonto eqala namhlanje lokho kwasukela even before ukuthi kutholakale i-independence othatha isikhundla usithatha ngokuthi agenqula abanye abashaya kuyayangisa kakhulu esikubona kusenzakala kuma-primary elections awezana nxa betshaya nabona soyana asithi bese kusiza elinye ibandla nansi Freedom Alliance kumbe nguchuma sokumele ancintisane lo muntu we-Freedom Alliance uyabona ukuthi kuphuma izidumbu phela lapho
chuma ngena baba
akusoze kuhlelakale endaweni eziningi lasemabandleni ahlukeneyo ukubana sithole abantu abangabalelo ukuze ingqondo ezinjalo kodwa yikho ngithekela mina ngibongela ubana umphakathi i-generality of ibandla lethu benze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo asithi sonke esifuna ukubambelela kupower to whatever extent abanye siyavuma i-democracy hayi umfowethu unqobile mina namhlanje hayi bengasola ngalami impilo iqhubeke siya phambili so asiyofike esingayifaka siyilinganise even nama ama-general elections lento ezinjalo lokhu ngokwangapha ekhaya kodwa nxa siphuma phandle sesiya kuma-general elections sihamba sesisebenzisa ilokuzeni ukuvumelana okuya kukhona ku-electoral lokuzeni laws zethu ezikhona elizweni silandele constitution yangkhona so angiboni kule need of any fears kodwa ke njengoba ngithilo awusozuswele vele ukudlaudlangu lapha
lapha
okusalayo sifuna into ngabe into yonke ihamba kuphi
ye ncobe nantokudaba khonapho
ngike ngikubuze chuma lobu ngeke umphendule kuyini elikubangayo ngoba ungabona kuliwa kubangwa isathiyane umuntu lomfowabo nxa kuyakutshengisa ukuthi khona nxa kungafika umakhelwane ofuna ukudlisa thiyane ukuthi kuzakwenzakalani lokhu into ebangwa khona phana yikuthi ngingangena ngoba lilibandle lilodwa phela lilwelayo ngingangena mina kutsho ukuthi sengisuthi wena usulambile yikho kubangwayo khonokho nxa lingazange liwulungise umbusazwe wenu chuma ukuthi ungabi ngokuzenzela isisu sakho vele lizabulalana vele khonapho and noma ungaku-down player ngiyazi mina ukuthi nxa sokungomunye umuntu ongekho ebandleni lenu lile nzondo enje umuntu lomfo wabo likuzana kambi lizwe yisibonelo bani elisipha uZulu
ye chuma nankumbuzo
akula nto enjengokuthi kuthi awungangena esikhundleni kumbe sukapula baningi abantu kathesi engawuthi ngisabona abahlala ezikhundleni from kudala into ekhona nje ukuthi abantu bayathanda ukubana uyathanda ubana umuntu ahlale ethiwa ngu-chairman kumbe kuthiwa ngu-secretary walokhu nalokhu alaye akabusa abantu not ukuthi mhlawumbe kulezi zulu zophakathi ukuthi mbeta sokunesinkwa sokuqaphula kumbe sokunjaninjani abantu vele kuvamile vele ungabona ungumuntu uthanda ukuhlala ukhokhelwa kuphela uyakule problem ncuke kumele lawo ukufike kuphoyint ukuthi lawo ukukhokhele ukuthi nxa ufika abantu basukume bekunika isitulo kuhlale laphana into emnandi lena vele it's a human instinct omele wonke umuntu abelayo ungabona ungelayo yona le instinct
bengibona mina esintwini nxa uthunywa kuthiwe hamba uye gamula izigodi uthunywa ngubaba ngibe sengibona umfowethu ezonitshaya ukuthi izigodo kaziye ganyulwa nguye ebanga sibanga ukuthunywa kulohlupho kukhona okukhona lapho mangoyi yasona ngoba ukuze sibange ukuthunywa kutsho ukuthi kule nyiwo sengizafika ngizidla khona le egangeni okulezigodo khona kutsho ukuthi ngiyakwazi ukuthi kulolutho emfuna ukuyaluhla yilo uluphilo nalolo luhluphayo
but kono kwani kona yezi yafika so yezi ubona mama besuma bekuhlabelela so yezi uzwa ithambo zale yiko yilo lujula ngona la plan ngoba akulo kunye akula mbeto yakuphi imali ngiyabona hayi ulujula lo lana nje ukuthi ngingumkhokheli is enough
lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma okudalela zano PF Central Committee lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance bebexoxa le Studio 7. Umoyi obeyisiphathamandla esomdlalo wenguqu uNdumiso Emmanuel Gumede usechazwe njengomuntu oqotho njalo odlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu kweZimbabwe. Kubika uJoseph Njanji.
Isizwe seZimbabwe siqhubekela phambili silila ukwedlula emhlabeni kukaNdumiso Gumede njalo ngisho lo mongameli welizwe uEmmerson Mnangagwa namhla laye ukhuphe umbiko eduduza imuli yakoGumede ngokulahlekelwa kwayo. Umongameli Mnangagwa uchaze uGumede njengomuntu obesazi umsebenzi wakhe okuyinto egcizelelwe ngabaningi abasebenza loGumede ngesikhathi eyisiphathamandla somdlalo wenguqu. UVincent Pamire othi ungomunye wabantu abakhuthaza uGumede ukuba aphenduke kwele Zimbabwe azosebenzela inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ngomnyaka 1998 uthi akula muntu obelungile njengoGumede.
Iningi bakhangela kwa uGumede azange athathe a single cent. Ngomuntu one engamelela ukuthi azange athathe a single cent from Zipa. Enguyo wemkhulu wangkhona athathanga not even a single cent. Abanye wonke labo bagijimela ukuthenga izimoto ezinhle besebenza eZipa wazi imali bayebeyithathayo. UGumede azange abe la imoto ezinhle but umsebenzi wakhe uyasikhulumela.
Wake waba lilunga lephalamendeni lendawo yemakhokhoba uChinga Dube ongumsekeli omkhulu weqembu le-Highlanders uthi imisebenzi kaGumede kumele ikhunjulwe ngokuba khona kwenkokheli ezimqotho njengaye.
Ukubonga kwakhe okuyenziwe kube khona uyabona iklawuzi umanyiso selisoma kusale inhlanyiso inhlanyiso leyana ikhule ibe ngelinye iklawuzi yinto esiyifilayo kulaba abatsha abakhulayo ukuthi ababe yintanga eyaifa amaklawuzi anjengakaZinedi.
Lawrence Piri, omunye osebenze loGumede kuqembu leHighlanders la kuqembu leNotwane laseBotswana uthi labo abafuna ukufika kuzinga likaGumede kumele babe lokuzithoba babe ngabantu abalobuntu.
Silahlekelwe icon sibili ku-Football Administration eZimbabwe not necessarily eziBulawayo kumbe Highlanders alone. Ubuhlungu sibili because ama qualities lawa leadership ngama gifts bakithi, you know, all not all of us can be given the same gifts, but uGumede was exceptional ukuthi gift yakhe yokusebenza labantu understand abantu humility ayiyo khona gave him an advantage of many other administrators because he was very successful. Wayehlanganisa konke lobuntu. He was very humble. And always happy. He knew ukuthi isport you need to be professional and honest and also be able to enjoy it.
Wayekwaba umgcinisihlalo weqembu leHighlanders uRojwa Muhlwa uthi uGumede ubethandwa ngumuntu wonke ngoba ayiphila impilo yemsulwa.
Into eqakathekileyo bakithi ukuthi khona wonke umuntu kazazi ibizo lakhe aligcine libe clean. UGumede wagcina ibizo lakhe liclean. Akulanto uGumede ayisiba lenhloni ngayo empilweni. UGumede wayengangena in any gathering and wonke abantu you will see them smiling. Kanti abaningi bayafika kathesi kugathering bakhanya bathi ah, kulabo bani, I can't stay here. Bagcina bephuma. Isifundo engisifunde kuGumede yikuthi live a clean life, be happy. Ungabi nenhloni and ube kupublic ukhululekile ulale uthongo obuzothile.
UGumede wedlule emhlabeni ngolwesithathu emini ngemva kokuba ekhale ngokuba isisu sibuhlungu ngolwesibili. Ubesele minyaka engamashumi ayisikhombisa lesithupha yokuzalwa njalo ngesikhathi ebhubha ube ngumongameli weqembu leHighlanders. Iqembu leHighlanders likhuphe umbiko ngolwesithathu lisithi uGumede ulitshiye esikhaleni njengoba belilokhu lithapha kuye ulwazi. Abantu babuthene kunombolo 12 Cheltenham Road eMontrose koBulawayo. Yimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sizwe umbono welizwe leMelika.
Abanyontisa abesekelwa libandla lezombusazwe ele-Chinese Communist Party babikwa benqobile bebaningi kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ele-Hong Kong ngemva kokuguqulwa kwemithetho yekhetho ekhanya yamele icele lokuthi kuvunyelwe ukuncintisa abasekela abasembusweni kwele-China kuthi labo abafuna umbuso wentando kazulu bebotshwa njalo bevalelwa. Phansi kwale imithetho inani lenkokhelo okumele ikhethwe nguZulu yehlile lisuka kwabangamashumi amathathu lanhlanu 35 lisiya kwabangamashumi amabili kuphela 20. Lanxa inani lezihlalo zedale lephalamende lengezwe lisuka kumashumi ayisikhombisa 70 lisiya kumashumi ayisishiyagalolunye 96, iningi lamalunga edale lephalamende likhethwe ngabasekela ibandla elibusayo kwele-China ele-Chinese Communist Party ukuze babe linani lababumba imithetho kungela kuphikiswa kulelo dale. Kodwa-ke ukunqoba kwabo akumangalisanga kangako ngoba vele inani labaphume ukuyavota beliphansi kakhulu, likusilinganiso sokuphezu kwamashumi amathathu ekhulwini 30.2%, okulinani eliphansi ukwedlula eminye iminyaka lokhu eleBrithani lanikeza intambo zombuso weHong Kong kwele-China ngomnyaka 1997. Embikweni owethulwe nguNobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Antony Blinken emanyene lamanye bakhe bakwele Australia, Canada, New Zealand lele United Kingdom baveze udana okukhulu ngokuphanjaniswa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu. Bethi kusobala ukubana okwenzakala eHong Kong yikwephula kwelungelo loluntu, ukuncindezelwa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu okujonge ukubhidliza impumelelo yalindawo. Kusukisela ngomnyaka 1997 inani lalabo abakade besiba lesifiso sokuncintisa ukuthola izikhundla zobukhokheli bamabandla ehlukeneyo kade liphezulu, kodwa ngale iminyaka edluleyo ibonele linani lisehla mihla ngemihla osokudale ukubana iningi lingasazihluphi. Ukuguqulwa kwemithetho yezokhetho eHong Kong ekuqaliseni kwawo nalo umnyaka ka-2021 kuhle kwaxotsha iningi labamabandla aphikisayo abangabe bekade belesifiso sokuba yingxenye yombuso, kutsho umbiko owethulwe iziphathamandla zamazwe athuthukileyo lawa. Kunjalo nje iningi lamalunga abamabandla aphikisayo lokhe livalelwa emajele emelele ukumiswa phambi kwemithethwandaba. Abanye bahle babalekela kwamanye amazwe ukuyaphephela khona bengakabotshwa becandelwa amacala angekhoyo. Phakathi kwabavalelweyo kulamalunga amabandla aphikisayo abangamashumi phose amahlanu 47 abancintise ukhetho lwama-primary elections nyakenye ababotshelwe amacala okunakanelwa ukubana bafuna ukugenqula umbuso okhona phansi komthetho wezomvikela oncindezelo owe-national security law. Elemelika labangane balo lithi lokhu sikhathazekile ngomumo okhona e-Hong Kong edalwe ngumthetho wezomvikela owe-national security law kanye lokuncindezelwa kwabantu ukuthi bengakhululeki ukukhuluma imibono yabo loba ukubuthana. Osokusobala ubona kuzwisa ubuhlungu uZulu jikelele. Abenhlanganiso ezizimeleyo, inhlanganiso ezimela izisebenzi, abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu labanye. Uthi labo abale mibono ehlukilele kahulumende sebezibona behlukuluzwa ukuze bayekele abakwenzayo kumbe ukuba basuke. Ngasikhathi sinye umsebenzi wokwethulwa kwemibiko lezindaba lawo uqhubeka ubhekane lobunzima. Ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo kuqakathekile kwelakusasa elihle le-Hong Kong kanye lentuthuko yayo. Ngakho-ke iziphathamandla zamazwe omanyano lo zikhuthaza ibandla elibusayo ele-People's Republic of China ukuthi lithathe amanyathelo ngokulandela izivumelwano zomhlaba zokufunga ukuhlonipha ilungelo loluntu e-Hong Kong, okugokela laleso elasenza laseBrithani lapho liqhubela ele-China intambo zombuso walindawo ese-Sino-British Joint Declaration.
Lo ngumbono welizwe leMelika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.